ingcwethi zezombusazwe lezi zithi noma ukhetho lwama-primary olwezanu PF luqhutshwe ngensonto nangomvulo lugcine lusiba lodlakela lolu khetho luqakathekile. Umnumzana Pride Mkhono uthi ukhetho lwama-primary luqakathekile kakhulu kuZulu nakumabandla ezombusazwe kodwa lusuka luphanjaniswe ludlakela oluvame ukuba khona.
Elections aqakathekile kakhulu xa sikhangele amabandla ezombangazwe ngoba kulapho kutholakala khona ithuba ngama-members amabandla wonke lawo ukuthi khethe laba abebafuna ukuthi bekhokhele ezigabeni lapho abavela khona. Kodwa singakhangela ukuthi ama-primary elections lawa asuka aphazamiswe zindaba zodlakela lokungazwani njengesikubone kuZANU PF njalo le ndaba zokutshontshelana amavotsi lokuthenga abantu lokhu kuyabe kungalunganga kakhulu. Kodwa ama-primary elections ezimele kodwa hatshi yikwenza okuqakathekile kakhulu kudemokhrasi yamabandla ezombangazwe.
Omela inhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube usola labo abaqila uZulu ngokumyenga ngemali okugcina kuphambanisa ukhetho lolu.
Akezinye indlela kungaba kuliqiniso ukuthi bafuna ukuthi bebonakale njengeqembu elidemocratic. Kodwa sikubona ukuthi khona nxa besenza njalo sesithole ukuthi kulamanye ama-candidancy avele abuya alochuku kulamathothi lamasela ngalanzelela ukuthi khona abale mali yibo bona abawinayo osivayo abazakala ukuthi ngomathothi amakhulu labo abefuna ukuthi engene kodwa asakwanisa ukungena ngokuthi khona iCV yakhe ikhushile. Kodwa bakhona abanye abanjalo abasuka babaleka ezweni betshontshile. Umponda uwinile umponda angazi ukuthi idemokhrasi enjalo evunyelwa lamasetha.
Umnumzana Christopher Mtswangwa umcebisi omkhulu kamongameli welizwe uyavuma ukuthi ukhetho lwama-primary olwezanu PF belugcwele ubuqili njalo uzabhala incwadi ephikisa impumela yalo. Impumela yokhetho lolu ayikaphumi yonke kodwa umthonga ubika udliwe enothoni lapho abakhangelele ukuncintisana nomnumzana Themba Mlisa omela inothoni njalo ozama kukhetho lalonyaka. Enye ingcithi yezombusazwe umnumzana Cornelius Fute uthe ukufuthelana lokudunzelana phakathi kwezanu PF okube khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacost lele-G40 kuphinde kwathutsha kulolu khetho lwama-primary okwenze amanye amalunga aleli bandla ehluleke ukuvota.
Xa uyimemba yeZANU PF kumele uvote kuma-primary elections aweZANU PF. Nxa uyimemba e-MDC kumele uvote kuma-primary elections awe-MDC. Kuma-primary elections adluleyo mona njengani iZANU PF yayehluleka ukuyendla ama-primary elections kwakulo msindo ezigabeni eziningi mona njengani ukuthi ama-candidates election njengoba iparty lomnyaka edluleyo kwakule factionalism engani yadestroy iparty and the selection of ama candidates owakhathesi mona njengani abantu babekhangela ukuthi wena ufaction yakabani kumbe wawusupport ifaction yakabani.
Kwezinye izigaba abezanu PF babikwa bengasebenzisanga amabhuku abo awamaseli abo njalo bekuvota umuntu olephepha elitshengisa ukuthi wabhalisa ukukhetho lwelizwe okuyikwephula isisekelo sebandla leli ilunga livota ngekhadi lokuba lilunga hatshi ukubhalisa ukuvota kukhetho elizweni. Impumela yokhetho lolu ibikwa iveze ukuba bekulodlakela ukwethuselana ubuqili lobusela. Umthwanga yena uthi ukhetho lolu ludube ngokubekwa ezandleni zamalunga e-G40 ajonge ukuphazamisa ibandla leZANU PF ngenxa yokwenzakala ngomnyaka ophelileyo lapho kukhitshwa oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni ngenxa yomkakhe obedlalana kakhulu necele le-G40. EMashonaland laseManicaland kubikwa kulabasakhulayo abathethe amaphepha okhetho bawatshisa ngemva kokuswelakala kwelunga ekade befuna libamele. Ngimele 27 Harare, ngiwuGibson Bebe.